Chrissy okwenzakeleyo izolo ngezikhathi zemini ukuthi bengisendaweni okuthiwa khona kuseSimthembu 1 e-social center yakhona lapho kade ngiyekhuluma khona la ma-polling agents ethu silungiselela ukhetho lololuzayo. Ngithe sengiqedile-ke khonapho ngithi ngiyasuka ngafika ezitolo eziseduze ngathola kule mota zezanu p f ezilombala wezanu p f process sika 7 kanye lekakhandidenti wabo wezanu p f uSpencer Juma. Nawo bathe bembona mphuma ngabe bayenza ngani i-movie style basuka lapha kade bepake khona imota zonke wabika bafika bablocka bathi bebhlokile basebeqalisa-ke ukukhipha ama-posters awe-candidate yethu ngoba kade sebengigombolozela imota zonke zingu-8. Mina ngazihlalela phakathi emoteni azange ngiyehlela abantu akade ngilabo ithimu yami akade ngihamba layo bafike bakhipha ama-posters ethu wonke akade esemoteni bese beqalisa ukutshaya imota ngezibhakela. Kodwa-ke kusuke kutho ukuthi kulo munye wabo osuke wabathinta ukuthi kabayekela abakwenzayo basebesuka-ke sebe-driver besiya evumba lapha kade bekwazi ukuthi khona kulapho esiya khona. So-ke bathe sebehambile sibalandelile ngemva lathi sahamba siyafika evumba asisababonanga sifike evumba. Ngithe sengifikile evumba ngathola kule tournament yebhora abantu bonke basuke ebhoreni sebebone ngoba kade sesibiselile amanye ama-poster basuka abantu bonke ebhoreni sebesiza lapho akade sikhona khona sigcine sesi-addressa umhlangano. Ngingakaceda uku-addressa mbona imota njalo ezezanu ezilichumi lanhlanu sezifika lapho akade ngi-addressa khona. So-ke sangena emoteni bese singena emoteni sesiphuma basilandela kodwa basilandelanga umango omude sibone sebecathile. Yikho-ke ukusuka kwethu sesibona ukuthi hhayi kule constituency nokulaleka akusalaleki saba ngabantu abahamba ukuyalala ekhaya. So yikho okwenzakeleyo izolo.
Manje ngokubona kwakho nxa kungaba lodlakela olunje kathesi lona ukhetho lungomnyaka ozayo kusiyafika wona umnyaka ozayo ubona ungani kuzaba kunjani?
Uyabona udlakela lolu Chris ludlakela olubangelwa ngabantu abaphuma phandle kwegogwekhabu uni constituency ngabantu ngoba imota lezi kade zikhona ezezanu bezitshengisa ukuthi ngezama-provinces wonke nabami abemathinothi ontanga bezanu p f imota yabo ibikhona. Ngiyakholwa njalo ukuthi bangabe beyibo ababagcine bebatshela ukuthi hhayi lo ngumfokasibanda siyamazi lingasamhlukuluzi. But okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena i-politics azake ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo ngizwe sendokwesaba sembona sibisibile ukuthi hhayi lapha lokufa kungenzakali. So-ke mbonangani umnyaka ozawo awusoze kube ngendlela nxa kuya kuba ngendlela enjengaleyi mbonangani kuya kuba kubi kakhulu awusoze kube le politics emnandi. So-ke yikho kade ngikhuthaza ukuthi ngabe ama-observers esikhuluma kanje belokhu bangaphi belapha ku-ground. So-ke yikho okwenzakalayo.